sakhuluma savumelana ukuthi ubaba uMozora njengoba engusini engusenator njalo elilunga le-Pan Africa Parliament ezame ngemizamo yakhe yonke ukuthi esupport i-committee elwisana lamanye ama-regions ukuze i-Pan African Parliament ikhethe u-president from Southern Africa. Ezinye indaba esaxoxisana ngazo ngeze-proportional representation engatsho kubaba uMozora ukuthi njengoba ese-parliament sicela ukuthi bezame ukuthi bekhulumisane nabanye ukuze i-proportional representation ibe khona throughout i-electoral system yeZimbabwe ukuze lama-party amancane lama-independence sabo bonke zinama community based organization ebe represented. Saxoxisana njalo nendaba ezimayelana le compensation yama former white farmers ukuze kube no compensation, kube land expropriation. Njalo saxoxa nendaba yokuthi ama clinic wonke across the country kufuze evulwe 24 hours, ngoba abantu abaguli ebini kuphela bagula lesebusuku, and emakhaya kunzima ukuthi umntwana ngalunywa inyoka umbubane ngagula ukuze bethole usizo kunzima.
Kungani ibandla lakho lihlangane lomnumzana Monzor njalo lizahlangana yini lamanye?
I-EFF Zimbabwe ihlangane lomnumzana Douglas Monzora ngoba siyavumelana laye ngendaba yokuthi i-politics yeZimbabwe sokufuze itshintshe ibe i-politics ye-rational disputation, i-politics engelanhlamba, i-politics ene-engagement, i-dialogue. Siyavumelana laye njalo ukuze i-Pollard iguqulwe ibe lamazinyo, ibe le-legislative framework. Mina ngatsho ukuthi i-EFF njengoba iyaparticipate kuma-election ngo-2018 as i-coalition partner ye-Rainbow Coalition, siyavunyelwa ukuthi sibe ngamalunga e-Pollard. Ukuthi amanye ama-party sizahlangana lawo kuyadingeka ukuthi ama-party lawa understand thina amanye ama-views esilawo.